Indaba yamanzi emajawundeni iyahlupha kakhulu, sikhathazeka kakhulu abantu. Sikhangelele ukuthi amanzi nga amanejwa yi-Municipality of Gwanda. Ngokuzaba kwesinye isikhathi kube lula kuma-residents ukuthi bayenelise ukubalanda, ngoba i-Municipality of Gwanda ilama-councillors asuka kumawadi ayiyo avotelwa ngabantu bekhangelele ukuthi balungisele abantu inhlupho zabo. Okuhluphayo okusuka kudidise abantu ingqondo ukuthi at the end of the day amanzi la asuka kuzinwa. Kusuka kube nzima kakhulu ukuthi abantu, akula umuntu osebenza ezinwa owavotelwa ngabantu ngama-residents ngamawadi ngawadi ukuthi babakhangelele inhlupho ezibayihlelayo. Okusuka kudidise abantu ingqondo kakhulu emajawundeni ukuthi i-government is very aware nge-situation le khona e-affecta iGwanda e-also e-affecta le-Bedi Bridge, ngoba singase sikhangele kwiziqinti zeMathebeleland South ngapha. IGwanda le-Bedi Bridge, those are the only places elokhu zisele zingaphansi kwezinwa. Amanye amadolobho asathatha ukuprocess kwamanzi sebezenzela, but la madolobha amabili kusuka kumangalise ukuthi kungani i-government isuke be totally silent ngakho amanzi lokho engaranwa yi-municipality ngendawo ngendawo.
Yena uhulumende uthini ngodaba lolu?
Sibesikhangelela ukuthi amanzi la avalwe last week, sikhangelela ukuthi maybe i-government somehow izaba khona lapho ezangenela khona, kodwa kusuke kudidise abantu ingqondo kakhulu, kubahluphe kubapheyine kakhulu ukuthi i-government is totally silent about it. And kathesi i-government yiyo ekhulumileyo leyo nge-department ye-health besithi bona amanzi ukuze i-COVID-19 ivikeleke ukuthi abantu bageze ngamanzi i-running water. But as it is, iGwanda sikwanise iviki bengela manzi, okuthi abantu sokunzima ngoba endlini ukuthi umuntu angene phakathi kwe-toilet azincede e-toilet kungela manzi akusayivumi.
Manje zona izakhamizi ziphila njani nxa amanzi ayabe evaliwe?
Sikukhangelele kakhulu ukuthi i-government nga ingenile, kodwa kusuka kusihluphe kakhulu ukuthi i-government ithule, akula lapho ekhuluma khona ngokuthi izayenza njani. Sokuze kwakwana amalanga athize iviki siziphela i-government ithulise ithezwi abantu bengela manzi okunatha, benatha abanye sebenze besiya emfuleni kulomfula okuthiwa ngumtshabezi okuthatha khona abantu khona amanzi. Singakhangela umfula lo umnyaka lo mnyaka kula bantu abafela khona phakathi bedonswa yinjuza, and i-government iyakwazi lokho. Baningi la kula mapolisa amaningi esafela phakathi emanzi edonswa yinjuza befela khona ngale, kodwa yikho lapho abantu khona sebehamba khona besadinga amanzi, ngoba akusela enye indlela abangathola ngayo amanzi. Okuyinto ezizwa ubuhlungu, yebo i-Municipality of Gwanda izamile ukuthi kube lama-boreholes lapha lalaphana, kodwa ngenxa yokuthi ama-boreholes maluthana amayangkona akhupha amanzi angayeneliyo, suka kube nzima ukuthi abantu basitshone belayinile beqede ilanga lonke belayinana amanzi. Uthola ukuthi abantu sebehlangana, kodwa i-COVID-19 ithi yona i-social distancing kumele iqakathekile, but ngendaba yamanzi abantu sebehlangana babe ndawonye, lama-maski ngendlela yabe sigqoke ngayo sekuphe ngokugqokwa nje kona lokho ukuthi umuntu sejakhe ukuthi athola amanzi, abasakunanzeleli, abasakunaki konke lokhu okwempilo. Kuyinto ezwisa ubuhlungu kakhulu.